umkhosi lo olelanga labo mama leli unanziwe zinhlanganiso ezikhangela ulungile labo mama, kodwa singakhangela kusayidi kahulumende, hayi akunanto abathe bayenza. So ukutsho ukuthi silo msebenzi omkhulu ukuthi sizamiwe ukuthi sibone ukuthi uhulumende kulezinto azilandelayo ezokufikela omama.
Abantu bebekwazi ngalolu hlelo, bekukhona okwenzakalayo kumbe abantu bahle bakhohlwa nje soluqalisile?
Hayi, abantu bakhohliwe, sinzini namaphephandaba ngenxa yokuthi kade bekuloba khonokho. Hayi, mina kanjani ngikubona njalo futhi khathesi umama ozathatha imali esathi iphephandaba into ezini kanje andutshwane kibo nje zokulilanga nje eliphuma liyetshona ebona ukuthi imuli yakhihle ezinjani.
Gatsha lwenu wephalamende olubona ngabesifazana, kukhona elake lakuhlafuna yini ukuthi kwenziwe lakuqondisa kuleli la?
Njengabameli bephalamende abangomama kulilanga kukho esakuqondisayo, kodwa esakwenzayo umama unabhuti Priscilla Msiyayirambwe wakwenza lokhu esithi i-motion ephalamende ekhuthaza ukuthi uminista uChinamasa abone ukuthi kule mali azayifaka kwisikhwama sikahulumende ezaphathisa ukuthi yehlise intengo yezigqoko zabomama uma besiye esikhathini, kodwa hhayi udube lube khona leyo mali kayifakanga. Njalo singakhangela isikhwama sikahulumende azange sinanzi ngodubo labomama esithi ngesilungu izinga-gender sensitive. So into eziningi zabo akulanto eyodwa yabomama efake esikhwameni sikahulumente. So yinto esidanise kakhulu, ikakhulu indaba esayixukaxuka edalela ephalamende simazisa uMinista uChinamasa ukuthi akakazami ukuthi kwehlise lezo ntengo.